sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ichona njani mfakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuncwabakazi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
asikhathazeli ukudlakela olwabangwa ngale NDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we-MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekele njengabomama, silahlekele njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemoni yabomadudu ukusebenzela ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke waba ngusibalukhulu wesabelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kaSekho. Kambe iMDC Alliance isaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we-MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Ujolo kunamhlanje eHarare emathuneni namaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalwela inkululeko eyaletha uzibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikiswe impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. Umnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphazaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
MDC Alliance is fair balance post our free and fair elections.
Asikhathazeli ukudlakela olwabangwa ngale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikhomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane lekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokuthengisela insulo yabo ngokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho. Umnangagwa uthi abasha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthi kutukisa inhlala kahle. Umnumzana Davidson Zakhala isakamuzi saseHarare nake ulandise ngokuqakatheka ukuthuthukisa ezenetho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hatshi inotho.
Yebo lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngoba umnankagwa ukuthi siyaphambili ngezenodo. Into enhle kakhulu siyaphambili. Njoba sikhangela ukuthi sibuseze samthola. Kodwa inodo yethu ayimangakahle. Ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana. Inodo yethu silungise ibe nhle. Kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu. Ngenxa yokuthi ukuthola sitshayana sikhangela muva akusancedi. IZimbabwe someliye phambili.
Eminye imikhosi ukhumbula amaqhawe ebisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni ezichindini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare Heroes Acre bekulezi hloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abekwa kulindawo uMnumzana Nelson Ndlovu, uthi leli langa lizikhumbuzo zalabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eZimbabwe.
Kimi ilanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe nenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela but wonke umuntu olele lapho wazinikela impilo yakhe ukuba nizilizwe leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu. Ilanga okumele silisakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr Joshua Mqabu Nkomo layo ibikhona kuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfowabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafiana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo unkosikazi Irene Nkomo uthe abatsha kumele bakhangelele impilo kamqabuko babe nesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje unanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli beZanupif abezokholo abalwa impi yenkululeko labatsha. Ngimele isinto seven kuseHarare nguGibson Bhebe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Maxim Kandla ukuthi kuqondile na ukuthi uMongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OmNangagwa laba lobothiwenga ngabantu labana babesimgabe engupresident laphana. Ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela work credentials. In other ways, yena se-influence-ile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abi lawa abawafakayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Ukuchamisa ne-MDC bathi besithi baya kubaboycotta ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo kuthiwa ngama-president angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo. Bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengafithisekanga uzahambe ekhothi. Uchamisa sesekhothi kathesi sebesithi hayi ama-election sesikhohle ngawo.
UMongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo. Njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
I-commission leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? I-commission bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbutena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiya reporta beyiba kade bevalelwa. Nabona be-MDC from 2000 sasilandelela ama-reports ayekhona thina sasingabe-Liberators Peace Platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshiseli izindlu besiya reporta yiba babefika befakwa ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abazange benze udla sizakela ngoba sengiphelwe namapolice babe siya demonstrate ukuthi hayi tatukhetho lolu luninjani ngama results lokho ethekwa yini amapolice ayese banqobile labana abantu ngomsebenzi wamapolice ngokuthulisa udlakela so bona basebenziwa ngabantu abaprovokayo kulama infiltrators abantu abangasibo beMDC ukuthi wenga lo wathi hayi amantu beMDC babadivula abantu babo bedivula ngawo umbhobho yikho khona lokhana sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegugrawundi lezo sesithi lezinto ezezapho vele into yabo zabayithini waye engafaki icommission yokuthi amasosha adiploya ngubani so amavidiyo namasosha ekhuzana ukuthi ngabodivula amantu imithi evuka phansi e-ema.
Umnumzana Maxim Kandla yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa eProvincial Heroes Acre ezikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibutheni ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu celebrator imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo sesiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abangama khathesi kuliwa lobuyama, kuliwa le mkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo namaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasebenzisa omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuzobela namhlanje. Lilanga lelisilicakethisa kakhulu esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele eduze bakubambe kube yinto engasoze iphele silidina it must be an everlasting life.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngisengikhuluma lapha ngise-Heroes Acre but okundanisileyo ngibe ngisithi into le is-national event but engikuthole sekulapha ngithole enye iphathi sigqoke irigalia okuthi lo munye obelesifiso ezizwa ukuthi ngiye-attenda i-national heroes ngoba siye-national thing ube sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into yephathi lakanye even u-red minister ikhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezanu ebingelele bonke la ma-chairmen ezanu but engatsho ukuthi wonke ama-chairmen ama-political party ala so kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu bezimbabwe but we are starting to separate abantu bezimbabwe.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapholisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane Heroes Acre ngingu Anastasia Ndlovu.
Yeah. Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni ethulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Wabangu sibalukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaSekho. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBatabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU PF. Amalunga aweZANU PF aveze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusiba lukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo thina njengabomama kuyisinqelo ukuthi unanzwe imisebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisinqelo njengabomama.
Ilunga lepolitburo leZANU PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze elimnyama ngokuhamba kukamathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lo nkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama. Ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka i-contribution yakhe epheleleyo sabe siloyisa ukuthi kazuze naye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Moli Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Sina njengabomama sizosilahlekelwe. Mina vele akukuthi into engikhuluma ngohlobo ukuthi nje siyakhuluma ukuthi siyakhambe kuNational Heroes.
Umnumzana
Jonathan Mathuthu umngamuyi ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelamthelo. Bathi lesi kayisizo sembatho sokuceca kodwa yisembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yebele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe, iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolu lwekhensa soluhlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele zikubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hatshi ukuyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawo ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra.
They wanted us to pay you.
Sesithola usizo luvelela kuba ngabantu kule sweet talent kodwa kwaba yinkinga kabezimba besithi kumele sihlawule imali yomthetho amanye akhona ayengawagqowa nababesipha usizo kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekaye ukuwahlawulela sagcina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eyeBains Imaging Group, uNkosazana Ethel Jikopa, ulandisa ngokuqakatheka kwalomhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa yokuswelakala kwalamabra elizweni, uNkosazana Jikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Kungalesi sizathoke abe-Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakwele Bilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe uNkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prosthesis here to the cancer center.
Umama wami wayenemvukuzane yeRes. Ube eminyaka emithathu edlulele. Ngasenginikeza prosthesis right njengosizo kwabe-cancer center. Naba njalo nomngani owatholakala enemvukuzane yeRes. Ngenyanga ngamabasa ngiyalinye. Angatholakali lo kuleli lizwe. Lawo mabra. Ngabuyela kweleli land. Ngisungula umkhankaso ngokudinga usizo lwakho lamabra. Ngisebenzisa iphephandaba yendawo yakithi. Ngathola usizo livelela kuzuba owabuya obuningi ukuzayinikeza lawo mabra.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa e-Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala ma-prothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yevele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo penejini.
ranga pansi iqembu lika Sinini Ngwenya umalumami basekulo beqibake uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili owake waba ngusibalukhulu emathebeleleni North unkosikazi isithokozile mathuthu kaseko Namhlabe kulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.